indebele
amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
ku studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC
Olamukela ku studio 7 ngolwesibili mhla ka 14 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje
udaba lolu olwe maintenance of order bill ludaba kade lohleli ziluzahlupha ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi imiqondo yamabandla akuphalamende i-MTC lezanupf ngabantu abacabanga imicabango etshiyeneyo so ngakho nje besikhuthaza ukuthi ngabe kuthiwa abayenza kuphele masinya
umthetho osalolonga owe-maintenance of peace and order bill okhangelelwe ukuthatha isikhundla soyiphosa wamukelwe ngembono ehlukeneyo ngamalunga edale lephalamende
adibona manje loluhlu lukhathazile sibili abantu sebethwele nzima kubonakayo wonke jekelele sibili sekule lokuzini libasivalela amanzi for 3 days every week and abantu sebethwele nzima lapho abathatha khona amanzi kukhathana nezikotshuko amabhozi la amaningi angikhulu afile
izakhamizi zakobulawayo zikhala ngokuthi zibhekane lobunzima ngalezi nsuku ngoba ngapho zicitshelwa amanzi okwesikhatshana eside ngakwelinye icele zicitshelwa amagetsi insuku zonke umeli weGlenview South etshalele ephalamende unkosikazi Vimbai Tswangirai Java wendodakazi kamoyi umnumzana Morgan Tswangirai ulalisiwe esibhedlela ngemva kokulimala kakubi engozini yemota izolo ebusuku eKwekwe zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo we-Studio 7. Umthetho osalolongwa owe-Maintenance of Peace and Order, i-MOPA Bill, okhangelelwe ukuthatha isikhundla sowe-POSA, wamukelwe ngembono ehlukeneyo ngamalunga edale lephalamende ngaphambilini kokuya kwethulelwa uzulu ezabelweni zonke zelizwe ukuze laye aphe imbono yakhe ngawo esikhathini esifitshane esizayo. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngocweleyo.
Umthetho lo ukhangelelwe ukuthatha isikhundla sowe-Public Order and Security Act POSA wona oncindezela ilungelo likazulu lokubuthana. Lokhu kungezwani kwamalunga edayela ephalamende ngalolu daba kuphume egcekeni namhlanje emhlanganweni wekomiti ebona ngokuvikelwa kukazulu e-Defense Home Affairs and Security Services Portfolio Committee oqhutshelwe eHarare. Ibhilile ibikwa iqhubekele phambili ngokunikeza amapholisa amandla okuthi avumele loba ayalele ukuqhutshwa kwembuthano yabantu abedlula ithumi lanhlanu 15 kanye lokutshengisela. USenator Theresa Makoni owebandla le-MDC emele iHarare Metropolitan uthi akula nguquko elethwayo ilumthetho nxa amapholisa eza qhubekela phambili elamandla okuvumela loba okwalisa ukutshengisela kanye lokubuthana kwabantu.
The police is the authority responsible for these things, can give or not give.
Amapolisa aphiwe njalo amandla okuvumela loba ukwalisa ukuqhutshwa kwembuthano. Ngokubona kwami, nxa kungaqhubekela phambili kunjalo, utsho ukuthi akula nguquko ebekhona phakathi kwebhili le lomthetho wePhosa. Ngibona kungani amapolisa aphiwe amandla amaningi.
Kodwa omele imango edayela ephalamende engowe ZANPF umnumzana obedingwa Mguni uthi kuqakathekile ukuthi amapholisa abe lalawo mandla.
Clause leyi ekhona ku bill yethu leyi inhle ukuthi wonke umuntu ofuna ukwenza umhlangano akuyona ama-political organizations kuphela, ama-church, ama-weddings, i-gathering elabantu abayedlule ishumi lasihlanu more than 15 gabaye emapholiseni bekhuluma ukuthi ngelanga elithize sifuna ukuhlangana. Lokhu kunceda amapholisa ukuthi abone ukuthi kunokuthula kuleyo nhlangano, kuleyo mbumbano, kuneyo mbumba, ngoba kungenzeka ukuthi kutholakale ukuthi kunabanye laba bafuna ukwenza olunye ulutho eceleni duzane. na leyo nto yenzakalayo engadala ukuthi kube nomsindo phakathi kwabantu kube nengxabano ebantwini.
Uqhubekele phambili ethi uhulumende wezanu-PF uzimisele ukuguqula imithetho engahambelani lesisekelo sombuso.
Ziningi izinto ezitshintshileyo ngoba we are aligning in i-constitution to iphosa yethu entsha, ibill entsha. Ibuya lokuthi sithethe okuningi ku-constitution okuthi njengokuthi khona abantu bakuncomile lapho ukuthi ma abantu beza demonstrator sekumele ukuthi kube kuyenzwe kuqala vele bekungeke kuvunyelwe yoni demonstration amapolisa bephiwa amandla ukuthi aasese abone ukuthi can this happen or not. Kodwa ngathi a notification according to the constitution and then a lay bill yavumwe they must be notified kuphela nje 7 days.
Ingcwethi kwezomthetho umnumzana Max Thole uthe kumele udaba lokulungiswa kwemthetho lwenziwe masinya ukuze uZulu enelise ukukholisa amalungelo.
Udaba lolu olwe-maintenance of order bill ludaba kade luhleli ziluzahlupha ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi imiqondo yamabandla akuphalamende i-MDC lezanu-PF ngabantu abacabanga imicabango etshiyeneyo. So ngakho nje besikhuthaza ukuthi ngabe kuthiwa abayenza kuphele masinya ngoba iminingi imithetho esafunakala ukuthi bayenziwe be-aligned to i-constitution yethu. Ngakho-ke besingathi nxa OMP laba bengenza masinya into zabo kwenzela ukuthi eminye imithetho la ithola ithuba lokuthi ilandiswe mayelana lesisekelo sombuso.
Miningi imithetho esimelele kulungisiswa lidala lephalamende ukuze ihambelane lokumunyethwa yisisekelo sombuso welizwe. Kodwa abaningi bathi lokhu kakuthatha isikhathi nxa uhulumende ezimisele ukunikeza abantu abalungelo abo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezemithetho nyakenye luveze ukuba kule mithetho efika amakhulu amane 400 emelele ukuguqulwa ukuze ihambelane lokumunyethwa yisisekelo sombuso welizwe esalotshwa ngo-2013. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Umeli weGlenview South edalele ephalamende unkosikazi Vimbayi Tswangirai Java oyindodakazi kamuyi umnumzana Morgan Tswangirai ulalisiwe esibhedlela ngemva kokulimala kakubi engozini yemota izolo ebusuku eKwekwe. Ababili abakade behamba lo nkosikazi Tswangirai Java njalo bengamalunga ebandla le-MDC njengaye ababalisa umnumzana Paul Rukanda lomnumzana Tafata Munzwa bahle bafela kulingozi. Isikhulumeli se-MDC umnumzana Jacob Mafume utshela iStudio 7 ukuthi lanxa unkosikazi Vimbayi Tswangirai Java esesimeni esibi balethemba lokuthi uzasila. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthe udanile kakhulu ngokubhubha kukamnumzana Rukanda lomunzwa. Uphinde wabonga odokotela labongi beKwekwe General Hospital ngokwelapha unkosikazi Tswangirai. Umongameli Emerson Mnangagwa laye wethule umbiko ekhalela imuli zalabo abatshonileyo njalo efisela unkosikazi Tswangirai Java ukusila ngokuphuthuma.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umutsho othi uza kubona okwabonwa ingidi ubuzwa kuzakhamizi zedolobho lakoBulawayo kulezi nsuku zona ezithi ngapha zithwele amagabha avuzayo ngokusilela kwamanzi zibuye njalo zibhekane lokuvalelwa amagetsi nsuku zonke. Amanye amalokitshi agoqela elesizinda aselamalanga amathathu engelamanzi. Umanisipala wakoBulawayo uqale ukuvalela izakhamizi amanzi okwamalanga amathathu elandelana ngeviki kumaviki edluleyo njengendlela yokuwalondoloza ngoba esesilela emadamu aleli dolobho. kwamanye amalokitshi amanzi ahambe namhla njalo azaze aphenduke ngolwesine kumbe ngolwesihlanu. Iningi lithi lokho kumfaka engozini yokuhlaselwa imikhuhlane ehambelana lengcekeza efana lesihudo se-cholera. Wodwa amanisipala yena uthi akulalutho angalwenza ngoba amadamu asesitsha. Sixoxela sakhamuzi sesizinda umnumzana Raymond Phiri.
Adubona manje loluhlu lukhathazile sibili abantu sebethwele nzima kubonakayo wonke jikelele sibili sokule lokuzini libasivalela amanzi for 3 days every week and abantu sebethwele nzima lapho abathatha khona amanzi kukhashana nezikotshoko amabhozi la amaningi angikhona afile sabaningi basebenzisa esikolweni izikolo zangikhona ezinye zikhatshana and kuyabe kulabantu abaningi manxa kuyikuthi avukanga kuseni nxe ngama-4 o'clock hhayi yathola mzima sibili yahlala ungagezanga vese singanithi siyizibhonda lapha ekhaya thina.
Ligcine nini ukuba lawo amanzi?
Sigcine ngesande amanzi ngesande sobathi khona engxenye abuya kusasa ngo-Wednesday ntambama.
Uthi ukuthi ngesonto ngomvulo izolo namhla ngolwesibili kalilawo amanzi aphuma empompini?
Yona even itonti lamanzi tho awula lutho sibili even itonti ikuthi uvalwe vele ukuthi kuthi ngivuke kungela lutho yona cha awungazi ukuthi umuntu utakula amanzi hayi hayi angazizabe uthathe ngaphi. Ebethathe izibhoronini zona lezi zikhatshana zona lezi but wona uyafikisa ngapha amanzi angikhona. Inxesabe sile mgqomo owodwa nje wokuthi kunabantu bengafaka mbe ezambuzini uhluphelele khonapho vele ha 2 days lezi uhlala ungela amanzi thuna ulayinile khona ngali ukuthi uzuze amanzi okuyenza njani okupheka kuphela.
Ezambuzi lapha lenza njani pho?
Ezambuzi lapha kunzima sibili ha akukhulumeki sibili ngoba ungakhangela lapha kulokungamaganga lokho kuseceleni lapha yasicabantu sebeguthile kona ngale emaganga tokusemakhaya sibili hawu lokungcolile egangeni lapha vele abantu becutha kona ngale emagangeni kona ngale sozinceda ngoba into leyo ngeke wayivikela phela xa isivuyile phela.
Akusoze kube le mikhuhlane yini efana labo cholera ehamba le ngcekeza?
Hayi soze yasike yaba le mikhuhlane. It's obvious cholera izaba khona ngoba lokho akujwayelekanga ngoba ingcekeza isikhona lapha egangeni limpukane sizigcwele yonke indawo. Liva lisayafile leliyana esilijwayelele nanelana ba.
Lowo ngumnumzana Raymond Phiri sakhamuzi sesizinda koBulawayo. Udubo lokucitshwa kwamagetsi oluhlasele ilizwe lonke lalo liyaqhubeka. Atshona engekho amagetsi endaweni eziningi zelizwe ezigoqela ezikoBulawayo njalo azaze ephenduke ebusuku. Inhlanganiso emela izakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association ithi iningi lithwele nzima ngodaba lwamagetsi lolo. Ngokunjalo ithi uhulumende kumele athathe amanyathelo okulungisisa. Untungamile inkomo Studio 7 uxhome isiphathamandla sala inhlanganiso umnumzana Ambrose Sibindi.
Okuba kuhle ukuthi engxenye uhulumende avulele ezinye inhlanganiso zisondele esingathi nabalekela imonopoli ngoba sibona ungathi izesa isinanzele ukuthi ivele iye yodwa yanika lawo mandla. Engxenye avulele ezinye ingada ezingafisa ukuthi lazo zingene zinika abantu amagesi kuzenza ukuthi lolu kudaba lokusupha amagesi ube ngcono ngoba okwakathi esikhuluma kanje kananzela ukuthi izesa vele iyisandla ngoba iparastatal yona kahulumende. Izinto eziningi abazidinga ngoba abazifunayo bazidinga imali abona bayidinga kuyo uhulumende yona lo uhulumende ongela mali yakhona. So ke sibona ngathi into ezasikhathaza sibili ngoba nxa uhulumende evele engela mali ejombe ngendlela ajombe ngayo lezesa okufana nalo izaba lohlupho olufana nayo and futhi sinanzela uzananzela izesa uhulumende yasebenzisa amagesi amaningi ethethile ukubhadala kwi-inkhampani kusitho ukuthi sizaqhubeka sibe hlobo olufanayo. So but engavula amagesi ukuthi hhayi wonke umuntu ongakwanisa ukuthi enelise ukuthi aletha amagesi kangene la elizweni anika amagesi abantu bakhethe ukuthi engifundi hhayi ngithenga amagesi ukuba kungenza uhlupho lube nganena.
Zikhona kodwa inhlanganiso ezaphiwa amalayisensi okuqhuba inhlelo zesola kodwa okwaphumayo lapho yikho okungani kuyahlupha kakubonakali kuhle.
Ye uhlupho lenhlalo zaphi isola isola phela ungayinanzelela ile hlupho lokuthi bathi bona abajoya abazingcitshi idinga imali eningi ukuzwenelisa ukuthi isola le ukwansa ukuthi uyiqawenelisa ukuthola imithini yakho alinzonke ezifuneka ukuthi ibe khona isebenze kuhle. So sibona ngathi ingxenye leyo long term project but uhulumeni siyakholwa engavulela vele izinhlanzi ezimileyo ezinye ingxenye ezingaphandle kwelizwe leZimbabwe zibuye lazo zizodingisa amagesi asela abantu bathenge kiso ungasihambela lula kulokukhangela kuphela bona abesola abanikwayo futhi ungakhala kwaniwa abantu amanye amakhampani vele ale mali awa engathi ayiqedakali kahle abadonsa nzima
izithini izakhamizi zakoBulawayo ngalolu daba.
Kweli izakhamizi zakoBulawayo zona vele ziyakukhola ukuthi uhlupho lwamagesi esihlalo kade sikungenxa yemonopoli esilayo kodwa lazo ziyakukhola ukuthi nxa kungaba le ndlela yokuthi kuvulelwe amanye amakhampani asondele amagesi abantu bavunyelwe ukuthi hayi wena ufuna ukukhetha ngale khetha lwana ukhethe lwana ungasincedisa ngoba khathesi abantu baba njengentamo akulo lapho ongaya khona sonke singabantu bezesa nxa isehluleka ifa labantu nxa ungathi zozingcono ihamba labantu ngezinye indlela izesa yesi-dictate pace khonokhwana yikho kubi ebantwini.
Lo mnumzana Amrat Sibindi isiphathamandla senhlanganiso emela amalungelo ezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association.
Yebo 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 mthakazo omuhle igama lami nguMike Hobe ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo 8 entambama namhla sikhangela udaba lokusetshenziswa kwenkundla zokuxhumana lokuzilibazisa as a social media ekuhanjisweni kwemibiko. Inkundla lezi zilakho ukusiza intathela izindaba ekusabalisweni kwendaba eziphathelane lalokho okwenzakala elizweni na. Lena lisebenzisa ngayiphi indlela lezi nkundla zokuxhumana lokuzilibazisa? Nxa ufisa ukungena kuhlelo, thumeza umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebulenjini eFacebook ekhasimbethu LFBOA Debele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo 8 p.m. Bye bye.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli Donald Trump waseMelika uthi sizafika isikhathi sokuthi bakhulumisane kuhle labeChina ukuze kuphunywe lesivumelwano sokuthengiselana esamukelwa ngamazwe amabili. Lokhu kutsho embikweni weTwitter wethule namhlanje ngemva kokungasebenzi kuhle komkambo wemali eNew York izolo, okuveza ukuthi impi yemithelo yempahla yamazwe amabili lapho ingena elizweni lokhu iqhubekela phambili okuzagcina kuphazamisa amabhizimusi. Amapolisa kwele Somalia abike ngemva yabantu abane namhlanje ekuseni ekudubukeni webhomba ebelithiwe emoteni ebichayelwa ngelinye lamalunga eqembu lamalwecacha awe-Al-Shabaab esigodlweni salelo lizwe iMogadishu. Lokhu kwenzakale ngesikhathi kusabelwa ukudla kulabo abakuhlelo lokuzila olwe-Ramadan. Iningi likhala ngokuthi impilo ilokhu iqhubeka isiba lukhuni ngoba umnotho welizwe ulokhu usiwa, njalo ukuswelakala kwamafutha epetulo lamagetsi sokubangele ukuthi kube kubi ngamandla. Abachayeli bezimoto abathi sebetshona befolele amafutha epetulo emagalajini okuphazamisa imisebenzi kanye lamabhizimusi abo. Lokhu kwenzakala intengo yempahla ikhuphuka mahlayana, njalo le misebenzi iswelakala. Isiphathamandla sebandla lezaphu uDokotela Strike Mkandla uthi uhulumende kamongameli Mnangagwa usehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe.
Ama investors ayakubona ukuthi ilizwe kaliphathekanga, yikho ke akula confidence nasithi thina kabathembi ukuthi uhulumende le uzaphatha izinto ngendlela eqondileyo. Thina ngapha ke esikubulawayo la kuyazikhangela ngoba ama-industry asisiba ngamasonto akula lutho olutshengisela ukuthi kulo lutho oluya phambili, njalo abantu abahlala kulumango kabakhanye ukuthi bona bazazuzani ekuguquleni lokho okukhulunywa ngakho. Kusiya ngokuya ngabe kuvele kuqale kwahle kwalunga izinto ezinjenge-devolution masinyane abantu bangene kukhanye ukuthi ukuthula sekufikile lapha emathebelezeni. Ama-companies konke kungabe kuyavulwa la, akukhanyi ukuthi kunomehluko oya ngaphi. Angisho ukuthi ilizwe lonke abantu bayakhala njengoba sikhuluma nje ukuthi akula fuel. I-fuel kayikho ilizwe lonke. Njalo ubusela ngabe kaphela. Akula nto etshengisela ukuthi ubusela sebuphelile. Nxa ilizwe lisehluleka ukuphatha umnotho walo elilawo, asisakhulumi ngokuthi okuzayo kuzaba njani, ngoba kuvele akuqalisi ngendlela. Utshengiseli ukuthi umehluko ukhona phakathi kwaluhulumende okhona uhulumende kwamgali etshintshiweyo ngo-2017.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, njalo eyisiphathamandla seZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Ambrose Sibindi, usichasisela ukuthi uhlupho lolu luphatha njani abahlali bakoBulawayo.
Weli kusegcekeni ukuthi ilizwe leli xa sikhuluma ngomnotho welizwe vele khathesi umnotho welizwe usufike. Njengoba ukhuluma ngamagetsi, ngiyananzela mina ukuthi lapho engihlala khona ahambe ekuseni aze aphenduka ebusuku ngama-9 isikhathi sonke abengekho, and abantu bakhrasheke kakhulu ngoba bakhona kade befuna ukuyela amabhora nalawa aphetsheya. Sinanzela abantu bale-interest kodwa abantu beyehlekile ngabengela amagetsi. So kuyatshengisa ukuthi ungaze vele ubone ilizwe lingela amafutha epetrol, kuyakutshengisa ukuthi vele umnotho welizwe usufile. Ungabona ilizwe selilahlelwa ngamagetsi futhi okufananayo sokuba le shedding esabekayo, kuthi izibona sezegcwenta ilizwe lifile, ngoba lezo zinto zombili yizo ezidrayivayo ukuthi i-economy ivuke iye phambili, kusetshenzwe kube le production. Kodwa nxa usubona izimota okufanele zithwale impahla zokuthi ziyengena emafektari kusetshenzwe, lezo mota sezithwena zisendendeni yamalayini amafiweli kule ngozi, uye bona amafektari amanye sezehluleka ukusebenza ngenxa yokuthi akula magetsi. Vele kuyadinga ukuthi ilizwe liyasela action. So we see qiniso lesegcekeni ngoba esibona lesegcekeni sokuthi izwe lifile akusela into ekhona kathesa kwezomnotho welizwe.
Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana George Mkhwananzi ngalolu daba.
Lokhu kukhomba ukuthi umbuso wezano ekhokhelwa umnangagwa uhlulekile ukuthi uthole izihluthulelo zokuvula amathuba okuthuthuka kwelizwe lokuthi likwazi ukuzimela ngenyawo zalo, libuyele futhi esimeni sakudala lapho belikwazi khona ukukhiqiza zonke izinto ebesenza abantu baseZimbabwe basuthe futhi bangabe iziceli, bangahambi bephethe izingcebetho. Futhi kubonisa ukuthi amathemba nezithembiso zonke bezikhona ngesikhathi kuphuma umgabe kungena umnangagwa ukuthi isimo sizoya sibe ngcono asephihlikile, ngoba umnangagwa ehlulekile ukuthi aphe ithemba kulabo abantu abangabatshali bezimali ezweni laseZimbabwe ukuthi bafake imali umnotho ukhule, abantu bathole imisebenzi, izinto zonke ezazidilikile ngesikhathi kubusa umgabe zikwazi ukuthi zihlume. Okukhona manje ukuthi amanxiwa athiwa ngumgabe aya elokhu ekhithika ilitshe linye ngalinye, uthungo lunye ngalunye, umduli ulokhu usiya uwohloka. Yikho-ke kuzodingeka ukuthi abantu bezanu bachiye umbuso, ngoba lento angeke ilunge ngaphansi kwabo. Bavumele abanye abantu baseZimbabwe abazizwa laseZimbabwe ukuthi baphathe ukuze ilizwe libuye futhi lime ngezinyawo zalo.
Umongameli Mnangagwa uthi kufanele abantu bebekezele ngoba ulenhlelo ezimqoka zokuvuselela umnotho welizwe, njalo kuzathatha isikhatshana. Abenhlanganiso yeMathebeleland Development Initiative bakhuthaza abalimi labenhlangothi ezehlukeneyo ezikumsebenzi wezokulima ukuthi bazame ukuqoqa inhlelo zokuthuthukisa lomsebenzi emhlubulweni weMandebeleni ukuze bathuthukise lezi zigaba ezisalele emuva. Obathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso ejonge ukuletha intuthuko emhlubulweni weMandebeleni eMathebeleland Development Initiative bahlanganise abalimi bakulumhlubulo labenhlanganiso ezehlukeneyo ezikumsebenzi kwezokulima ukuze baphume lamacebo okuthuthukisa umsebenzi wokulima kulumkhono. Isiphathamandla seMathebeleland Development Initiative Agricultural Association unkosikazi Sifiso Akbetorokwa ukhuthaza abesifazana ukuthi beqoqane babe ngamaqembu okungabanceda ukuthi banelise ukuthola imali zokusebenzisa.
Singuse ama farmers ukuthi sihlangane ubonisane ukuthi kuyinesingakwenza esigabeni sethu. Mina njengo chair lady ngizabe ngikhuthaza omama ukuthi siqoqane siformeni ama organization bama associations lapho singancedana khona ngendaba zezimali ukuthi siqalise ama farming projects.
Umnumzana Wallace Banda ongumlimisi esebenzela ikampani yenhlanyelo yeSitco uthi laloba indawo yemandebeleni zibikwa zingatholi izulu eliningi, zikhona kodwa ezinye indawo ezilomhlabathi omuhle okokuthi zilakho ukuba lesivuno esihle.
IMandebele siyazi ingu-region 4 lo 5, kodwa nxa ngikhangela umumo womkhathi kumbe izindawo esengizihambile ngiyananzelela ukuthi kulezi ndawo ezijiyeneyo ezitshengisa ukuthola izulu elijiyeneyo. Ngalokho izindawo ezinjalo zilalo ithuba lokuthi khona zisinike isivuno sisebenzise izinhlanyelo lezi esilezivuno esiphezulu esingathi ngama-yielding varieties. Izindawo engizibalisayo ngibalisa izindawo ezinjengabolosulu eBinga, onyama yendlovu ezigqagqele iBulawayo ezikumgoza district, eGwanda indawo eziduzane labo Mberengwa oDwala.
Unkosazana Yuna Dlodlo ovela kunkampani yeTotal Farm Solutions abaletha indlela zalamhla zokulima ama-greenhouse uthi abalimi bakhuthazwa ukusebenzisa lezi ndlela.
Ama-greenhouse alungeleni especially for iMatabeleland region. Selele ukuthi khona abantu baMatabeleland ba-importa amatamatisi from Harare bewabisa ngapha. So ungafaka i-greenhouse, you are guaranteed of ama-yields aphezulu. Nxa sikhangela i-greenhouse asithi encane yethu esiyenzayo i-120 square meters, uyabukhangelele ukuthi khona ungabathola isivuno esingaba yi-8 tons to 10 tons. For cropping season day one. Kusisho ukuthi khona asingaba lama farmers amanenga lama greenhouse lapha eMatabeleland. Asisakhangelelanga ukuthi khona sibe sesiyathatha amatamatisi kwezinye indawo.
Unkosikazi Loveness Gatsheni, umlimi wesigodini, wamukele ngenjabulo indlela ezintsha zokulima azizwe emhlanganweni lo ezinjenge greenhouse.
Uthokozele namhla ukuthi kube lapha. I was inspired ngezinye izinto lami ngizizule, especially into ye greenhouse le. Inhlabi lesibili ngoba lami ngile space ngkhaya sibili ebemvele ngifuna ukusiconverter into ye greenhouse. Emathubeni abomama lapha mbone ngani kusilela kuma finances. Siyazama sibili kwesinye isikhathi ukungena kwamanye ama support groups, but I don't think izikhalo zethu zizwakala sibili.
Umnumzana Nkosana Sunboy Mpofu, umgcini sikhwama weMatabeleland Development Initiative, uthi bakuthakazelele kakhulu ukuthi abalimi bahlangane laba yibo ababalethela ulwazi, njalo bayafisa ukuthi baqhubeke besenza lokhu kuthuthukiswe umkhono weMatabeleland.
So ngiyajabula kakhulu ngaleli thuba esilithole namhlanje elokuthi abalimi bahlangane lama service providers as it were, labanye abantu ababuya lolwazi lwefarming, for example the new technology from Total Farm Solutions.
Ibhanga le-Agribank lalo lethule uhlelo lwalo olokubolekisa abalimi imali ngomthelo we-interest ophansi. Abekampani ye-Cold Storage Commission labo bebekhona ngolwabo uhlelo oluzaphathisa abalimi abafuya inkomo. Ezinye inhlanganiso lamakampani ebezisemhlanganweni lo zigoqela ongwebu, Total Farm Solutions, labalimi abazimele bodwa. Abalimi bakhulume izikhalazo zabo ezigoqela izibambiso ezidingakalayo kwesinye isikhathi ezenza kugcine kusiba nzima ukuthi baphatheke kulezi nhlelo. Abalimi abaningi baveze ukudana ngokulethwa kwezilimo eziningi ezivela phandle kwesigaba, loba nje bona besenelisa ukuzilimela esigabeni. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile, singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umthetho salulongwa oyemopha okhangelelwe ukuthatha isikhundla sephosa wamukelwe ngembono ehlukeneyo ngamalunga edale lephalamente. Iningi lithi liphakathi kwelitshe lembokodo ngenxa yokuswelakala kwamagetsi, amafutha ezimota kanye lamanzi. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.